So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 13 kuMpalakazi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi eZimbabwe abasazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
I-coronavirus le ayizihambeli yodwa, umuntu nguye ohambisa eyihambisa komunye umuntu.
Bayehluleka abantu abaningi ukulungiselela ikhefu lekhisimusi ngenxa ye-COVID-19.
Abantu abaphithizeli njengendlela esasijayele ukwenza ngayo iminyaka yonke.
Ukhangelelwe ukuthi kuzakhethwa umongameli okusemthethweni kusasa kwele Melika. Umongameli Donald Trump eloke esithi nguye owanqoba kukhetho lolu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende wakwele Zimbabwe uthi ukhathazwa ngokwenziwa ngabantu abangasalandeli ngemfanelo iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 osubulele abedlula amakhulu amathathu elizweni 307. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UDokotela Agnes Mawomva okhokhela uhlangothi lukahulumende olulwisana lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19 olwe-National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe usanda kwethula umbiko oveza ukuba uhulumende ukhathazekile ngokwenziwa ngabantu abangasalandeli iziqondiso zokuvimba umkhuhlane lo ezethulwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele eye World Health Organization.
People are simply not wearing their first mask anymore. Let me once again remind you.
Ngabasazihluphi ukugqoka ama-face mask abantu. Ngithanda ukukhumbuza uZulu ukuthi kumele akwenze lokhu ngalesi sikhathi ngoba ilizwe lingakabi lawo lowo muthi wokuzivikela kiwo. Lezo ndlela zokuzilondoloza kulomkhuhlane. Kuyikulandela lezo ziqondiso ezabekwa ngokufanele ngoba ziyasebenza. Kumele umuntu abone ukuthi uyigqokile leyo face mask yakhe isikhathi sonke. Angaze athintana labanye mahlayana i-social distancing. Njalo ehlukane lomkhuba wokubuthana nje lokuthi ageze izandla ngesepa isikhathi sonke loba asebenzise i-sanitizer.
This is our new normal. Let us take it seriously.
Wethule umbiko lo ngesikhathi sokulabantu abedlula inkulungwane ezilithumi lanye 11,162 asebehlolwe kusukela ngombimbitho lonyaka batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abedlula inkulungwane eziyisifica munwemunye 9,324 sebaphepha kumkhuhlane lo. Kulabantu abangamachumi ayisifica minwe mibili lanye 81 abahlolwe izolo batholakala bele COVID-19. Phakathi kwenani leli abantu abanengi abatholakale belomkhuhlane lo ngabahlala kobulawayo. UDokotela Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital uthi abantu abanengi kabasazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
I-coronavirus le ayizihambeli yodwa, umuntu nguye ohambisa eyihambisa komunye umuntu, ayiphefumulela omunye umuntu, umuntu ayithathe ngemphefumulo kumbe ingene emehlweni kumbe ingene emlonyeni.
Kulabantu abathi akuncedi okukhulunywa nguhulumende ngoba abantu abenelisi ukuziphilisa kahle bedinga lokokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Melissa Chingwangwana okunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union uthi kunzima kakhulu ukuzivikela kumkhuhlane lo.
Phambi kokuthi izikolo zivule sahlolisisa sabona ukuthi izikolo eziningi azenelisi ukuthola lokho okuthiwa ngama-PPEs. Saxwayisa uhulumende ukuthi hayi izikolo azike zime ukuvulwa, kodwa uhulumende wakhetha ukungalaleli izixwayiso zethu.
UMnumzana Collins Ncube ohlala eHarare uthi ukuswelakala kwamabhasi okuthwala abantu emadolobheni kumemethekisa kakhulu i-COVID-19.
Isikhathi lesi se-COVID-19 sesitshengisele ukuthi ubukhokheli abulani le mpila kahle yabantu ngoba sinanzele ukuthi ama-COVID-19 regulations lawa asesetshenziswa u-abuser ama-rights ezizalwane ezeZimbabwe lawa.
Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi abantu abafika phose izigidi ezingamachumi ayisikhombisa 70 million sebehlolwe batholakala bele COVID-19 kwathi abedlula izigidi lengxenye 1.6 million babhubha kwelemelika sokulabantu abedlula izigidi ezilichumi lanhlanu 16 million asebetholakale bele COVID-19 kwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 297,000. Okwamanje ilizwe leBhilitani seliqalile ukusebenzisa ijekiseni yokuvimba ukumemetheka kweCOVID-19 kuthi kwelemelika sekuqalile ukuthumeza ezabelweni ezichiyeneyo umuthi olungiswe inkampani yePfizer. Kukhangelelwe ukuba ilizwe leli lizaqala ukusebenzisa ijekiseni le kumahola ambalwa alandelayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo abantu abaningi badika basoze benelise ukuthenga ezifela emlonyeni lokunye okudliwa ngesikhathi sekhefulu lekhisimusi lonyaka ngenxa yokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 lesimo esibi somnotho eZimbabwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi sekhefu leli ilizwe limi kahle, abantu babethenga izigqoko ezintsha, izicathulo, amathenesi, izwiji, isinkwa esiningi, amanamunede lezifela emlonyeni, babegada amabhasi belubhekise emaphandleni. Kwakuyisikhathi sokukholisa lezimuli labangane. Ukugugudeka komnotho welizwe leZimbabwe kanye lomkhuhlane we-coronavirus sokuchiye abantu bethithibele, iningi labo bedinga imali yokuthenga ukudla lamamask okuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Unkosikazi Sharon Gumbi ngomunye wabathi kabakwazi ukuthi benzeni ngekhefu lekhisimusi.
Sithola ukuthi abantu abaphithizeli njengendlela esasijayele ukwenza ngayo iminyaka yonke, ngoba abantu bayesaba ukuthi mhlawumbe sihambe siye ekhaya, mhlawumbe emabhasini sizabambana le mkhuhlane. EGoli akuhambeki, somele badinga ama-certificate okuchapha bayenzeni okutest COVID-19. Ngaleso sizathu akusebunzima, we cannot even call it a festive season, ngoba izihlobo zethu ziyafa ngaphetsheya kwamazwe. Sivele siyesaba, siyethuka, siyethukile nje ngoba lokuthi kolo sizavulwa kumbe sizavalwa kumbe sizathini, we are confused. Enxa sidla imali mhlawumbe kuvulwe mhlawumbe kuthini, so siyethukile, we don't even know ukuthi siyenzena, sikwazi ukumele sikwenze.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi weNational Consumer Rights Association, uthi ikhisimusi yalonyaka izabe yehlukile kulejayelekileyo.
Lonyaka iChristmas kayisozi ibe yiliyane esiyijwayeleyo, abantu behlangene bebanenge, imndeni kuhlatshiwe, kudliwa, kukholiswa ngenxa yegciwane le-corona. Kuzabanzima kakhulu ukuthi kwenziwe kanjalo ngokuba kule ngozi enkulu kakhulu. Abantu nxa bengahlangana kuba kulula ukuthi bathelelane lokufa kusengaba kuningi kakhulu kulalokho okade kusenzeka. Ngakho ke kayisoze ibe ikhisimusi lesi esiyijwayele, izaba lomehluko, izabe isethusa, izabe abantu bebalekela ukuhlangana ndawonye.
Unkosikazi Madade Ndlovu ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo uthi kasoze enelise ukuthenga ukudla kwekhefu lekhisimusi njengoba kunzima ukuphanda imali emigwaqweni.
Qala kunje so ngomnyaka, kunje so ngesikhathi sikaDisemba wawubona ngokunyakazela ukuthi hey, sesingenile esikhathini sekhisimusi. Njalo wawubona nje langama-custom ukuthi hayi, into kathesi ziyathengeka. Kathesi vele khona kwehlula khona ukuthi uyohoda, akuhodeki, imali yangkhona ayikho. Lama-custom vele bayakhala bathi akula mali. So into zangkhona vele hayi, i-business ayisafani le-business, lama-business ebesiwabona iminyaka edlulileyo. Kulomehluko omkhulu kakhulu. Njalo lokuthi ikhisimusi nje kawuboni, hayi vela kusafanani, sokulomehluko omkhulu kakhulu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mkhulunyelwa Maphosa, laye ophila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo.
Kuyasebenzeka lapha lalaphana, kodwa akukho kuhle ukuthi ukuthi festive season sokusele ibizo nje kuphela, ngoba ayiselaso isisindo eyayilaso kudala i-festive season. Kulandela i-lockdown lomkhuhlane we-COVID-19 akusebenzeki kangako ngendlela ebesijayele ukusebenza ngakhona.
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Nqobile Mafu uthi sekuyikwenza nje, kodwa akusela nzuzo kwezamabhizimusi.
Akuseyo bhizimusi esijayele liyana uDisemba sikwazi ukuthi abantu babethola amabhonasi. lonyaka ikhisimusi yangkhona ngeyokuthi siphile sikwazi ukubhadala rent akula business akula business eqinisweni asazi ukuthi kumbe government yethu yakubona khona lokhu but asiphonga uphile la
kweminye iminyaka babebuya ekhaya ngobunengi babo abasebenza eGoli bagade amabhasi abasebenza emadolobheni bathi gwaqa emaphandleni kuhlatshwe inkomo kumbe imbuzi kudliwe santando kugide lizwe liyetshona ilanga abanye benatha utshwala itiye elochako kanye lamanamu nedengi konke lokhu sekumotshwe yi-COVID-19 lokugugudeka komnotho kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingubathabile Masuku.
Amanye amashona adabuka eZimbabwe ahlala kweleKenya kusukela ngomnyaka ka-1930 sebenikwe amaphepha abenze babe yizizalwane zakulelo lizwe. Umongameli Uhuru Kenyatta wethule lokhu izolo eNyawo National Stadium ngosuku lukazibuse. Umnumzana Oliver Murekerera omunye wabakhokela abantu laba iningi labo abayakhele eKeno duzane leNairobi uthi bedlula inkulungwane lengxenye 1670 abathole imvumo yokuthi sebengabantu bakwele Kenya. Ukhangele lo ukuthi abakhetha umongameli kwele Melika ababizwa ngokuthi yi-Electoral College bazavota kusasa kulandela ukhetho olwenziwa ngolwezi. Impumela yakhona elokhu idandabuzwa ngumongameli Donald Trump othi lwebuwa ngumnumzana Joseph Biden lebandla lama-Democrats. UTrump osanda kuvinjwa lidale le-Supreme Court ukuba aguqule impumelo yokhetho lolu ezabelweni ezimbalwa. Lokho esithi nguye owanqobayo hathi uBiden okhangelwe ukuthi uzakhethwa ngemfanelo ngama-electors ezabelweni ezijiyeneyo. Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi abalandeli bakaTrump abagoqela abaziwa ngokubandlulula abansundu okuthiwa yi-Proud Boys betshengisele labanye babo izolo eWashington DC lezabelweni okwanqoba khona uBiden besithi uTrump kumele ahlale ngenkani esikhundleni sikamongameli. Imithethandaba eminingi seyethule izinqumo ezithi akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho lolu lwebiwa libandla lama-Democrats. Kukhanya engani uTrump uzondele ukuthi unqotshwe nguBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 yena elamakhulu amabili lamachumi amathathu lambili 232. Bayalulandela ukhetho lolu abantu kweleZimbabwe. Omunye wabo umnumzana Malaki Nkomo okubandla lezano PF othi akula ngoqoko eza kuba khona eZimbabwe loba kungaze kungene uBiden esikhundleni sikamongameli.
Esikukhangelele thina nguJoseph Biden lo osengene ukuba ngumongameli welizwe lase-America ikubana kwesisulwe izitsheso zenotho esazetheswayo. Sikananzelela thina iZimbabwe sikhala mihla yonke ukuthi izitsheso zenotho esaziphiwayo zingaphandle komthetho akuzange kulandelwe indlela efaneleyo. Konke okukhulunywayo kucelwa i-America ubana sikwenze. Mbona ingani ilizwe leZimbabwe selizamile ukubana lilungisise lapho kuthiwa kalilungiswe khona. Ngaleyo ndlela esikucela thina ukuthi uma lo umongameli engena kakhayele kakhulu ukuthi iZimbabwe yethiswa izijeziso zenotho ezingekho endleleni njalo ezingekho emthethweni ezizwe esesiphambanisa ukusebenza kwabantu beZimbabwe.
Njalo umnumzana Busane Ndlovu odabuka kwamazambani enkayi ukuthi uthini ngokungenziwa nguBiden eZimbabwe engangena esikhundleni.
Ayizwe leMelika ayikho into elizayenzela iZimbabwe ngoba laba bantu abaphetheyo abayibo abaphula amalungelo abantu basesekhona. Lokho okwayenza ukuthi befake lezo zinto izijeziso bezifakela uhulumeni weZimbabwe kusafana ngoba basesekhona yibo ababusayo yibo abaphethe ilizwe leZimbabwe. So amboni kusiba le nguquko ezingako eZimbabwe ngaphandle kokuthi iZimbabwe yona ijitshe yona.
Ingcweti kwezemithetho zithi kukhanya engani uTrump usezame wehluleka ukuthi asekelwe yimithethondaba ngakho-ke usefuna ukusebenzisa abalandeli bakhe ezabelweni ezinjengeGeorgia, Michigan, Pennsylvania, Arizona leWisconsin ukwethusela abazakhetha umongameli. Abadala bathi ubukhosi ngamazolo. Singawangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsakazo wabesifazana oselizweni lase-Afghanistan usuthole isicoco se-2020 Reporters Without Borders Prize for Impact. Umsakazo lo osebenzela eKandahar kwele-Afghanistan wethula imibiko ngokubhekane labesifazane lokunye. Abazali abaningi bathithibele ngokuthunjwa kwabantwana babo ngamaleqatha esabelweni seKatsina kwele-Nigeria. Kubikwa ukuthi abadala bathi abantwana babo kabakwazi ukuthi bangaphi okwamanje. Sinesizwe ezamasiko.
Kubekela phambili sixoxa le nyanga enkulu uMahlunga ngembiza yabobaba lokunye nje okuthiyeneyo.
Ukubotshwa lokukhulumayo sokuyibuthakathi obasikhuluma ngabo la. Okwenziwa ngabantu abakhaliphe kakhulu emithini, abagabala ukukhalipha emithini in a negative way. Right. Le nto le into embi kakhulu masiyenza kanamuntu wendoda, kwenzima umuntu ayikhulume phambili kanje. Maye simthamkelela into elihlazo kakhulu ngoba maye sikuvelele uyabungasakwazi ukuthi usukele ngaphi. And lapho njalo umntotho ozangabhulela ukuthi angazangabe lavi, umuntu njobe right side njobe ufika nje. Kwenziwa lokho. Iminingi kakhulu imithi yobuga ngaphandle la sokushiya ngokuthi uyawuthemba yini lokho ngoba omunye ungasukela ungakuthembi wena uza ukuthemba umntazi othaya ekhaya. Ubuthakathivu sekhona phandle lapha kuningi kakhulu and abantu bayabenza imithi ngilayo ngize mina ngiyinyanga. Ngiyayazi imithi egadileyo ukuthi lokhu ungakwenza kanje umthini ukuyathika kubenje. Lokhu ungakwenza kanje ukuyathika kubenje. Kodwa ke ma usuthe kwenzeka emuntwini kunzima uku-understanda wena osuvelelwe lolu hlupho usuzwa ngalo muntu okuncedisayo ukuthi heyi lapha ndoda kwenzakale kanje langizelelwe into enje ubuvelelwe into enje ubotshiwe kunje angithi ma sokunjalo ungambuzisa ukubotshwa njani. I cannot explain you that one because wonke umuntu lendlela yakhe angithi
okay
bese mbuya-ke entweni yokuthi umuntu obotshiwe yena uyelapheka nawe ukuze ilo mbuzo angithi iyelapheka impela ziningi izindlela zokwenza lokho kuya ngokuthi ubotshwe njani futhi malo muntu omsizayo-ke ezethe waba lokukhalipha lokuthi adingisisa abona ukuthi kwenziwe njani kuye lo muntu aphendule-ke manje sifika lapho baba ngoba ayinakuhlakanipha yehlulise njangedlakileyo-ke leyo mazinjalo silokubotshwa phakathi ngehluleka umuntu bakusebenza wakwehluleke ngoba le mithi yale abobaba esikhuluma ngayo manje lama umuntu ebotshiwe ungayisebenzisa ingakusebenziseli
yabona
esikhathi esiningi futhi wanotho ukuthi unikeza umuthi ayesiuyamsebenzela kanye kubuye kubuyele futhi back to normal back to normal state yakhe yokugula lokho uyathola ukuthi kuyabe kudale lokho mhlawumbe ukuthi vele ubotshiwe sokuthi umuntu uhlakaniphe nawe ubekwazi ukuthi ubotshwe njani ngoba kunzima ukwelapha umuntu mhlawumbe othakathiwe ungakwazi ukuthi umuntu omthakathiwe uhlakaniphe usebenzise buciko bani ukuze afike kuleso simo amfake kuleso simo akusona that thing ayenzelwa umuntu lwana ukuze ukwazi ubelapha akusadingi ukuthi directly umuthi umuntu ophekule problem yesilisa sikubiza isilisa ngesintu la le problem yesilisa ibizwe lokho igama lohlonipha ukuthi inkinga yesilisa ngithi ma sufike kulokho uthatha eni muntu umnikeze hayi lapho uyabuqamba mako ngamzamo umzamo umuntu uhluleke kodwa kungavele ubekwazi into okoshiwe sokule cuba khona okusetshenziswayo ukuthi weqe le nto le yabayisile sokuhlulela kungadlula khonapha usadingi lo umnikeze eminithi yokuthini yokuthini
hayiaapho
baba ngoba ukuhlulisa abantu
azizazizinalezi
ngoba abantu abaningi abaselala ulwazi lwesisake sebesilandile abanye bengahlahlanga vele bengasazi bengagulilangahle abantu abane bakhulela emafonteni sevela iproblem esidinga sona leso sinto ngasakwazi sakhonde i-direction ngoba nakho maye siye emuntwini ongenyanga njengamso sezibona abantu sehambe sekudevu sekusathana.
Sithathelele ithuba ukuthi sibonge inyanga uMahlunga lo ezothisa sibanda. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Soku isikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Hobe.
Ningalitshona njani umthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lanamhlanje. Igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo silotondela ishoko owenhlanganiso ye-Clean Up Campaign. Inhlanganiso le ikhuthaza ukuhlanzeka emphakathini. Sixoxa ngenhlelo abalazo ezijonge ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Choko ngiyakwamukela kuhlelo asiqaleni ngomkhuhlane we-COVID-19 njalo uhlelo lwe-lockdown uhlelo lolu luthinte njani umsebenzeli wenzayo
salibonani balaleli i-COVID iziqalise kube le-lockdown ekuqala i-stage 1 sonke sama uhambe ezindlini kwenza ukuthi sike sime ama-cleanup ethu sasesiqalisa ukufundisa abantu nge-COVID ekhathi sikhona.
Shoko, bengicela ukuthi uqhubekele phambili uchasisa okuthile ngenhlelo elilazo ezijonge ngojonge ukufundisa uZulu okuthile ngomkhuhlane weCOVID-19.
Njoba singabantu abe health sasesitshela abantu ukuthi behlale begqoka ama masks, besanitize izandla, benze social distancing endlokuthi bengaphongu hamba kungelanto enkulu eyabayihambelayo ngoba umkhuhlane lo uyabulala. Sekwenze njalo sasitshela abantu njoba lisendlini lani lithanyele ezindlini zenu njoba lingahambi likhangela ukuthi abantwana bayageza i-health yethu idlalela khonapho ukuthi siyasikhangela njani.
Lilazo ezinye inhlelo na ezijonge ukusiza uZulu ngalesi sikhathi siphansi kohlelo lwe-lockdown?
Sesihamba phambili sabona ukuthi hayi i-COVID leyo sibili ayiyindawo, kungcono lathi sibe sihamba phambili lathi sifundisa abantu esigabeni sisebenzisa i-social media ukuthi bengabanjwi ngumkhuhlane lowo. Kwasinika sibili lathi ithuba lokuthi sikhangele indawo esihanjwa ngabantu njengoba kade bengangena edolobheni ukuthi nxa abantu sebephenduka sizenza njani ukuthi sikhontrole i-litter. Kwasinika isikhathi eside sibili lathi sesilama-strategy amahle esizawasebenzisa phambili. Njalo sihlezi ezindlini saqalisa i-tree planting angakhuluma layo last year ukuthi besizahamba leyo kakhulu, sesihambelayo kakhulu sibili, and lokhu kwasinika ithuba yokuthi abantu basezindlini labo bethatha isikhathi ukuthi beplante izihlahla njengoba i-climate change sesibambe kakhulu lapho koBulawayo amanzi asisela izulu libuya nzima, kodwa singaplante isihlahla izulu lizabuya ngoba i-atmosphere iyabe isibhalansile.
Hayi, sikuzwile kahle Hloko, isikhathi sesedliwe kumangoyi, iphosela amazwi akho okugcina.
Amancane ngifuna ukulibonga abantu bonke ukuthi liyagqoka ama-mask, liyenza i-social distancing and liyasanitize izandla. Singakhohlwa ukuthi sisebenzise amabhimu nxa singena emadolobheni lasezindlini zethu simaintaine okuhle. Ngiyabonga.
Hayi Zulukandaba, njengalokhu ngisanda ukusho isikhathi sesidliwe ngumangoyi sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla. Sithanda ukubonga uThondela Ishoko ngokungena kuhlelo. Sizodibana njalo ngolwesibili kuhlelo D-Connection 8-9 PM khonapha emsakazweni we-Studio 7. Igama nguMaikobe, mthwakazi omuhle, zimpapo omuhle. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu Mike. Sonke isikhathi okwamanje sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana njalo bakwethu, sizaqhubekela phambili ngendaba esagcina ngayo laphana sikhuluma ngomosi lezinyoka esayithola kuNumeri 21 verse 6 lelika-9. Njoba ngatsho-ke ngathi kumele ke sikhangele ukuthi kambe lezo zinyoka zinyoka bani, ngobana mhlawumbe abantwana bakwa-Israyeli babelunywa mbe zimamba kumbe ngamaphimpi kumbe yiphi inyoka yayibaluma. Kodwa nxa sigxilisa umbono lo mkhumbulo wethu siyabona ubana lathi empilweni zethu ziningi izinyoka ezisilumayo zisibulale. Ziningi izinto ezenzakala empilweni zethu ezingafananiswa lenyoka elobuhlungu obumalisayo. Lumnyaka injobo sisiye emaphethelweni silunywe ngokuzinyoka eziningi, silunywe zindlala, esalunywa inyoka yokuswela amanzi okunatha, izifuyo lazo zazizalunywa indlala zafa, salunywa ikuswelakala kwemisebenzi. Ngingasakhulumi ngomkhuhlane lo umbhuqazwe isifo sembubhiso se-COVID-19. Abanye sithe sihlangana lobunzima lobo sawela phansi safa. Kangitsho ukuthi asoze sife, siza kufa ngendlela ezijiyeneyo njengoba uNkulunkulu wakudala. Kodwa zikhona indlela esilimele ngazo ngokulunywa yizwe lezo zinto ezibuhlungu, ezinye okungamelanga ukubana zisehlule empilweni. Into esehluleyo abaningi ubana ngabe sikhangele kuye umdali wezulu lomhlaba. baba. Ngichilo ngesikhathi esidluleyo ukubana ubunzima buyingxenye yempilo. Okuswelakalayo ukuthi nxa uzungene ebunzimeni lobo kwenzani. Abantwana bakwaIsrayeli kuthiwa babe bangalunywa. Lo wayephakamiso amehla ke masinyane akhangele inyoka ethusa yenziwe nguMosi wayisila. Kwakulobunzima ababehlangana labo obokulunywa izinyoka. Kodwa lo owayelunywa inyoka akhale ngomaye babo azigiqe phansi ahlaba umkhosi angakhangeli inyoka le yaphakanyiswa nguMosi ubana asile bafa. Singangena ebunzimeni kasiyekeleni ukukhala nje kuphela sizibhuqa phansi hlaba umkhosi sithwale imikhono emakhanda. Yebo singakwenza kodwa sikwenzeni khona ukusikhangele phezulu kulo ozasisiza kulobo bunzima. Inyoka zempilo kazipheli. Inyoka ezisiluma lezi zakusiluma kwelizayo kazipheli. Zihlala zikhona ziyingxenye yempilo. Nxa usungene ebunzimeni obunjengalobo obabantu bakaIsrayeli obokulunywa inyoka, phakamise amehlo akho ukhangele kuNkulunkulu, ukhangele kuJesu. Kungazake nxa kwedlule ngaleso sikhathi kodwa uzakuzwa ngcono, uzazibona lawe umoya wakho usehla. Izinyoka zikhona, abanye ngikhuluma khathesi kunjenje bahlaba umkhosi ngenyoka ebalumileyo eluhlupho lwabo lomhlaba. Abantu asoze basisize. Sengithole ababhishopu labafundisi labakhokheli ingabe lezinyanga. Akusisizi kwesinye isikhathi ngobana labo bonabo bantu bangaphansi kwesandla sikaNkulunkulu. Nxa sesilunyiwe sisizwa ubuhlungu, sisahamba emhlabeni, sisazibonela ngamehlo, asingeneni ebunzimeni. Sithi nxa siphaka kwalobo bunzima sithi Nkulunkulu awukhangele ngakithi, awusisize. Ubelada sikhulekeni. Nkulunkulu siphakamisele amehlo ethu ngakuwe. Sicela usizo kuzo zonke inhlupho esingene kuzo. Ungazisusi kodwa usinike indlela yokuziphunyuka ngoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
There were no countries in Africa before colonization. There were states led by respected traditional leaders. Each state had its own language is equally respected. We were Christians but worshipping God in our own African way. We were not educated but we lived a natural quality life of
ours. Imbongi kaZulu uObed Dube usethole isiqhopho sePan Affairs. Unconywe kakhulu ngenkondlo yakhe ethi Africa.
Nearly divorced. Our skin color was in black but chocolate brown. We didn't use money but lived healthy and fairly on barter trade. We didn't have hospitals but we had our own traditional doctors. There was love, peace and harmony amongst us.
Akasizwe ukuthi uthini ngokunqoba kwakhe.
Ngoba kwami kuyangijabulisa kakhulu. Kungenza ngicabange ngifikele ngumqondo ukuthi lami imizamo engiyifakile yonke ngenkondlo sengize ngahlonitshwa ekhaya. Abantu sebeze bayabona umsebenzi wami, bawonga banginikeza isicoco, ngimakha, ngiyajabula, ngiyajabula, ngiyajabula. Inkondlo edle umhlanganiso yanqoba zonke ngemva kokungqikelana lezinye imbongi, iAfrika yonke, ngethi Afrika.
Khuluma loZulu, umbongi kaZulu.
Inkampani yeKingdom Blue isithe amhlophe yangifakela inkulungwane ezine ezamalandi zathi idla ujabule wenza umcimbi ukholise mfana ekhaya uphakamisa isizwe sakomthwakazi uphakamisa iZimbabwe uphakamisa iAfrika yonke.
Le imbongi kaZulu uObed Dube ubekhuluma leStudio 7 S724.
Poverty heavily came on us, unemployment fell on us, chaos blossomed to us.
Ngakagqibi uhlelo lolamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi kwele Zimbabwe abasazilandeli iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Bayehluleka abantu abaningi ukulungiselela ikhefu lekhisimusi ngenxa ye-COVID-19 lokugudeka komnotho weZimbabwe. Kukhangelelwe ukuthi kuzakhethwa umongameli okusemthethweni kusasa kule Melika, umongameli Donald Trump elokhu esithi nguye wanqoba kukhetho lolu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngukhipstuben city. Asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.